akulanto enhle njengokudlelana kuhle omakhelwane amazwe angabe eseduzane lathi khonapha kuyathuthukisa lokho esikuthi ngesingisi i-trade okumele yenzakale ukuthi bona umkonomi ube umkonomi ophilayo. So xa ubona umongameli esukuma ephuma esiya kwamanye amazwe besiyaba lobudlelwano obunjalo kuba yinto esinika ithemba ekuceleni kohambo le ubana hhayi xa sidlelana labantu kusho ukuthi kona konke esingabe sikwenza thina la siyakwazi ubana simalufeshenzizo lapha ziswele imakethe kodwa ngenxa yokuthi kona zakulo budlelwano phandle ngale sesingazimaketha phandle sikhulise umkonomi kodwa kubana futhi kukhulisa amankampani anjalo nxa ikhula azenza ubana abantu abaningi bethole imisebenzi beqhashwe ngoba kathesi siyakwazi ubana into enkulu kakhulu lapha kwelakithi ukuthi imisebenzi ilutshwane ngenxa yamankampani amaningi avala.
Ezinye zezivumelwano ngezokuthi bathuthukise impilo yabesifazane njalo bebone ukuthi abatsha bathola imisebenzi. Singathini zingatshayi eziqakatheke kakhulu yini lezi ezabatsha labesifazane?
Izolo bekuthi ilanga elikhulu, ilanga lokunanzelela njalo ukuqakathekisa abantu besifazane, omama, osisi bethu, abantwana bethu lokunjalo nje. Siyabona umhlaba lo ngabe owesifazane kakho ngabe lo mhlaba ungokunye. Ungakhangela umuntu wesifazana nxa endile unzima ahamba kiwo emendeni kalwana, umkhangele nxa engumntwana unzima ahamba kiwo ebuntwaneni kwapana ekuthola amalungelo afanana lawalo ongumfana. Ukhangele noma nje lapho sisithi khona usethole umendo sibili uyathatha indlu ayithinte ibe idlulana kube ngumuzi ubona sokugudumala athathe ukuzithwala umbone indoda inkalakati kangabe opresent kokuraba ubabona benjala baphuma kumama. So uqakathekile kakhulu umuntu wesifazana ngako-ke nxa bekubambile khonokho upresident walapha kwelakithi nopresident uKenyatta weKenya yindlela enhle abahamba ngayo okumele vele ngabe kuhanjwe ngayo. Lo ntanga laye siyakwazi ubana nguye phela othatha over nxa thina sisuka sisiya lo mhlaba laye kumele anakekelwe kuhle ubana kuhlonziswe ubana bona bathole imisebenzi babe nempilo enhle eprogressive ezenza ukuthi ubana ubutsha babo ungabi yibutsha osebuthaphaziwe ngoba siyabona kakhulu kakhulu endaweni eziningi including khonapha eZimbabwe sithole a lot of abuse ezidakamizwa ama-drugs ngenxa yokuthi abantu abala msebenzi abala kokwenza. So ingqondo zabo zi-idle kokuhlala nje zigcina zisenza konke lokhu okungayisikho usebedawa izinto eziningi ezithiyeneyo ngoba akukuhle lokho esikubonayo okwenziwa ngabontanga ngenxa yezidakamisa lezi asebezithola all over.